Ama-clients usually ayabuye ebhadala asilake siwabuze ukuthi imali leyo uyithethe ngani. Kodwa engikwaziyo ukuthi kulabantu abavumelana lochabanga ngento leyo eyenzakalayo. Njalo abantu laba they are prepared ukuthi babhadale indleko ezi-associated litigation leyo. Ngoba yinto sibile ebaqumbaqumbayo. Uchabanga ngenxa yokuthi ngumuntu o abanye abamviewa as unpopular ngenxa yokuthi udila lento abantu abangafuni ukuyilalela. So kulabantu abane interest in this and I'm aware ukuthi yiwo abamncedisana layo. Asoze ngikhulume ukuthi imali zethu sezabhadala zonke kumbe azikabhadala. That is between thina le client. Kodwa as much as bebuza khonoko ubone yabo lepho ngoba bona badefenda ngamagqwetha amaningi ama-hour amaningi okudlula akaChabanga. I think sesidile lamagqwetha close to 30 kibo. Ukuthi avela ngapi maybe ukona ngontaba kayikhonjwa akula muntu ofuna ukubuza. Kodwa into eqhakathekileyo nasi ukuthi uChabanga is raising ama questions aqhakathekileyo. Leadership ACCC including uMongameli has decided ukuthi yena is not going to engage uChabanga, is not going to answer those critical questions. One of ama issues raised nguChabanga ukuthi ibandla leli imelele ukuthi libe libandla elikhipha leli libusayo li worse than any other bandla ongacabanga in the 21st century. It is so undemocratic, it is led by an individual, it is structureless. Imali zephathi ukuthi zisebenza ngapi akulokwaziyo. Ngumhlambi kazelusile kuyathethiswana, ungathi uyabuza uyathethiswa. Yiwo ama-issues akhuluma ngawo and yiwo ama-issues esiwakhangeleyo.
Ye, sithole ubonangazani manje kumele kwenziweni ngodaba lolo.
There is need for an alternative dispute resolution process. Ukuthi iphathi kayikwanisi ukuthi ihlale phansi ilungisise into ezikhulunywa ngabantu bayo. Ukuthi umnyini lekatshana ufaka abanye abantu phakathi ucabanga ukuthi you wish these things to go away. Kungaba liphupho.
Ye, khonapho-ke nxa usitsho njalo-ke abanye bakhuluma bathi njengoba khanyazani liyabiza imali eningi, khanyazani ibandlela ezanu p f yilo phela elihlawulayo imali leyi. Ngokutsho kwabantu lapha sithole nothi ukuthi kuthiwa yithi lapho. Ungaba phendula usitsho njalo ungathini?
Sesikuzwile ladathe siku-social media sesikuzwile. Into ekhona vele abantu abangatsho njalo yiba be-CCC ngoba yona i-CCC is becoming a problem to itself. Nxa ungavumelani layo ungwezana ikanti besikwazi ukuthi buzano ungathi hayi into azihambe kuhle kuyathiwa you are a puppet of the West. So ayisathi akusela mehluko ukubiza kwethu vele besihlala sibiza depende ukuthi kume nga. Kodwa inkalakatha yento ngeyokuthini, if a client brings a good case in our view isibona ukuthi kuqakathekile ukuthi siyibambe sisayibamba. Unless and until uhambe ayihlala phansi la yena lo baba bakwazi ukuthi imali lezi zivelanga ngoba yena urepresenta laye elinye ihlangothi le-CCC bengenzi ungani yena ngumuntu ovele ezihlahleni bona yiba sebengavele ezihlahleni ngoba i-CCC nguye is representing as the secretary of i-CCC. So iZANU-P F kabame mbijani kabadile nama problems ngkhaya.
Ye, siyakuzwa kakhulu.
Umthakathi kakho komakelwane, umthakathi ungkhaya.